isivumelwano phakathi kwabe-APEC Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe eVictoria Falls emadabukakusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUZ uMnumzana Nathan Mudzitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kwekhulu kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi likholo elisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokhu kungayenziwanga njenge-ARTUZ, asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUZ, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUZ asibuyeli emsebenzini ingqongqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yezimtha uMnumzana Thabson Nganumi Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene-ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali alayo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa sizakunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa-ke akufani nje lokuthi ngakube kulokhu kukhulunywa kungaze kwamiwa, ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi athi angabhadala kungazange kusayinelwa nepasi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yezisebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada, kuzaze kuphele inyanga lapho azaze ayihola khona, kungikhona ezathola indibilithi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke, siyacela la kuyuhulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose ekupheleni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela, ngoba laye kumehlule kwelaka igcele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bawuthanda sibe ababalisi, kodwa behlulwa ngumumo.
UMnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi akuba mangalisi okuphume kule ngxoxo.
Unlike abanye ke abangasebenzi kuhulumende, laba abangaphansi kwe-APEX ke kungani kuba lula ukuthi bethuselwe njalo bekhanye bebuyela emuva.
Okusekelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa uhulumende esala kabafake izikhali zabo phansi baqinise iy'ntamo, bathi bona nxa bengasabhadalwanga imali abazikhulumayo, ubuqile kwenziwa uhulumende abafananga kuye phambili, impilo izima.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi uMnumzana Paul Mazima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo yokuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo, ngakho akanelisi iholo elifunwa yizisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga awezimtha iveza ukuba obethola iholo eliphansi kwizisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. Abezimtha bathi kodwa bazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo. Bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.